Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Le chona njani mthwakazi omuhle olamukela ku Studio 7 ngolwesibili mhla ka 22 kuMfumfu 2019 ngontungamile inkomo. Endaveni zethu lamhlanje. Umthethwandaba kamantshi ulaya uhulumende ukuthi ahlolisise imbangela yemfa kamnumzana Hilton Tamangani ofele entolongweni ngolwesihlanu.
Kusithe namhlanje sihlanganise makholo onke phakathi konapho komuzi esingathi interdenominational day of prayer ukuthi sicele kuNkulunkulu ukuthi asizwele ukuthi sibele ezulu elinga yenza ukuthi idolobha lethu siqhubeke libe namanzi ukuthi abantu baphile.
Abantu bakobulawayo babe lomkhosi wokukhulekela izulu ukuthuthuka kwedolobho kanye lokukhanga abatshali bezimali. Odokotela bathi bazaqhubeka ngokukhalala umsebenzi loba nje uhulumende sithi kasabaholisi. Zonke lezindaba lezinye ziyalandela. Umthethwandaba kamantshi lamhlanje ulaye uhulumende ukuthi kumele aphenye udaba lokufa kukamnumzana Hilton Tamangani njalo alethe impumela yaloluphenyo kumantshi umhlaka 5 wenyanga ezayo ungakedluli. UTamangani ufele entolongweni ngolwesihlanu lweviki edluleyo ngemva kokutshaywa kabuhlungu ngamapholisa ekubotshweni kwakhe labanye abalichomi besetheswa umlando wokutshaya ipholisa. Amagqwetha kaTamangani athi igazi lakhe lisezandleni zikahulumende ngoba ecele ukuthi aye kwelatshwa esibhedlela esizimeleyo kodwa uhulumende wakwala lokhu. Abanye abalichomi ababotshwe lo mufi bakhululwe izolo ngemali yesibambiso. Kusenjalo abasekeli bebandla leMDC abathathu ababotshwe izolo abathi umnumzana Danford Ngaziwore, uMakomborero Haruzibishe lomnumzana John Matoratora besetheswa icala lokuziphatha ngendlela elobudlwangudlwangu. Labo bakhululwe ngumthethwandaba kamantshi namuhla ngemali yesibambiso ibail engamakhulu amabili umuntu ngamunye. Abekhansili yedolobho lakobulawayo bemanyene lamabandla okholo ehlukeneyo lamhlanje baqhube umthandazo wokukhulekela izulu ukuthuthuka kwedolobho kanye lokukhanga abatshali bezimali. Abantu bahle bathatha leli thuba lokuthakazelela iminyaka elikhulu lamachumi amabili lanhlanu 125 years ubulawayo waba lidolobho. Kubika u-Anastasia Ndlovu.
Ubulawayo obelesikhathi sokuthandazela izulu ukuthi idolobho lithuthuke kanye lokubonga uNkulunkulu ngokufikisa iminyaka edlula ikhulu idolobho lasungulwayo. Umeya waleli dolobho uKhansila Solomon Mguni uchasisa kabanzi ngomkhosi walamhlanje.
Sithethe lelithuba ukuthi njengoba sibona ukuthi izulu seliseduze ukuthi line, te sicele inkosi ngoba siphakathi kobunzima obukhulu bokuthi amanzi angani asezasilela. So sithe namhlanje sihlanganise makholo onke phakathi konapho komuzi esingathi interdenominational day of prayer ukuthi sicele kuNkulunkulu ukuthi asizwele ukuthi sibele ezulu elinga yenza ukuthi idolobha lethu siqhubeke libe namanzi ukuthi abantu baphile.
Umfundisi Mpande Lazarus Netta ongumkhokheli womanyano weZimbabwe Council of Churches uthi bayakholwa ukuba uJehova uzwile imithandazo yabo njalo uzophendula.
njebe sihlangane lapha njenge mabandla kobulawayo sichasa iCity Council yethu endleleni zokuthi ngisijayele ukuthandazela izulu njengoba ubonile sikhulekela izulu at the same time libuya leli zulu kumele libuye ngokuthula lingabulolaka lwama-floods sibonakale njalo sithemba uNkulunkulu ukuthi ngeqiniso lakhe njengabantu bomthandazo kasethuki uNkulunkulu uyatshintsha izinto sikhuleka futhi lokuswelakala kwemisebenzi abantu abethu sibahambisile ema-university sibahambisile ema-college sesithi bo yiphi ne-generation esesiyiproduce engasebenziyo kodwa sikhale kuye usizwile siyadaba uyasiphendula
ukhansila Monica Lubimbi ka-Ward 29 obesemkhosini wanamhlanje uthi babiza ngegama lenkosi ukuba isindise idolobho leli.
Hayi namhla bekule prayer bakithi sizama ukuthi sikhumbule uNkulunkulu bakithi asisindise ngalokho okuyikho khona kobulawayo. Ukuthi bakithi anise izulu ngoba ezithi bakithi osiphatheleni bethu abazukulu bethu abasakwazi ukudla isinkwa. Isinkwa siyadula akulanto ebambekayo. Intsholo lempuphu edliwa ngowo wonke umuntu intsholo lenja iyadla isithwala ukithi iyadla isithwala. Bakithi sithwele nzima angathi uNkulunkulu ngasizwela umusa lothando bakithi konke kubusiseke konke kube ngubulawayo lwana wayizolo sikhula thina during Smith regime.
Omunye njalo ongene umthandazo walamuhla umabhalane jikelele we-ibhetshu likaZulu olwela amalungelo oluntu umnumzana Mbuso Fuzwayo uthi kuyinto enhle ukuzibika kumdali.
Kuyinto enhle ngoba bonke abantu izizwe zonke mase zihlukumezekile ziyacabanga ngomdali. So njengabantu bakobulayo kuhle lathi ukuthi sifike nje sithi uNkulunkulu umdali umvele ingqanqi maybe kulokhu esihamba phezu kwakuhlumezo esiluthulayo kulaba abasiphetheyo la yimvelo nje engazwa ukukhala kwethu esinika amazolo ephini ehlisa isandla sakhe lothando lwabo kulaba balonhliziyo ezibomvu ngathi bekele ukusihlukuluza.
Idolobho lakobulawayo libhekane lodubo lokusilela kwamanzi ugetsi lokumamanzonzo kwezomnotho ezweni osekuphazamisa inhlelo zentuthuko loba nje libikwa liqhuba kuhle uma liqathaniswa lamanye amadolobho ezweni. Amalunga amabandla okholo ahlukeneyo akobulawayo labafundisi baqhubela umthandazo bekhulekela okumbalwa okugoqela ukuba abatshali bemali babe lesifiso sokuzosungula amabhizimusi kilo. Kubikwa kuzaqhutshwa njalo omunye umthandazo wokubonga okwenelisa iminyaka edlula elikhulu i-125 years leli dolobho lasungulwayo enkonzweni ye-Celebration Church mhlaka 3 ngenyanga ezayo kaLwezi. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo ngingu-Anastasia Ndlovu.
Odokotela bathi bazaqhubeka ngokukhalala kwabo umsebenzi loba nje uhulumende sithi kasabaholisi. Bathi kuyabamangalisa ukuthi uhulumende uthi ukhuphule ama-allowances yabo ngokuphethwe kabili bona befuna imali eyisilinganiso sedola leMelika emkambo wokuthenga lokuthengisa imali. UGibbs Dube weStudio 7 usethulela lolu daba.
UDokotela Tawanda Zwakada osabambe okwesikhatshana isikhundla sikanobhala jikelele kwinhlanganiso yabodokotela yeZimbabwe Hospital Doctors Association uthi uhulumende ukhuphule ngokuyingcosana imali yama-on-call allowances.
So what they have simply done is to double it from the current 1,200 RTGS to 2,400 RTGS. Whereas we wanted it to be multiplied by 15, they have multiplied it by 2.
Iholo lethu seligugudeke ngokuyisilinganiso sokwedlula inkulungwane lengxenye ekhulwini 1500%, kodwa uhulumende uthi ukhuphule iholo ngesilinganiso sokulikhulu ekhulwini 100%. Lokhu kutsho ukuthi ama-allowances la akhuphuke kusukela ku-1200 RTGS kusiya ku-2400 RTGS. Kutsho ukuthi sizabe sithola i-$180 ngenyanga.
So this brings us to a total total package of less than $180 a month.
Uthi kuzwisa usizi ukuthi sebelesikhathi eside bekhalala umsebenzi.
We're going ahead being incapacitated like before, you know, until government comes to these senses and comes with a meaningful offer. That's when we can start negotiations.
Kasivumi lokhu esikuphiwe nguhulumende. Namhla sifikisa amalanga angamathumi amahlanu lanye sikhalala umsebenzi. Lokhu singelelisi ukuthi siye emsebenzini ngenxa yeholo eliphansi. Uhulumende kaphume lento ezwakalayo.
We are not accepting this offer.
Uzwa kada uthi ngokwenzakala emkambo wemali namuhla kumele ukuthi bahole imali efika 16,800 RTGS.
Say today's Indian being ready is 14, would have our own core allowance to 16,800, you know, RTGS from the calendar 2,400.
Kusiya ngokwenzakala emabhanga namuhla bekumele sithole i-16,800 RTGS, hathi i-2,400 RTGS. Kuncane kakhulu uhulumende afuna ukusipha khona.
We expect it to be 16,800.
Uthi akwaziwa ukuthi udaba lolu luzaphetha ngani. UDokotela Zwakata uthi abantu sebethwele nzima ezibhedlela zikahulumende.
Those patients are one of us, they are relatives. But so unfortunate that the government has put us in such a corner.
Asikuthakazeleli okwenzakalayo njengoba odokotela bengenelisi ukuya emsebenzini.
And this is only to blame on the government for its negligence on prioritizing the health sector.
Uphinde wathi bazimisele ukuxoxa ngodaba lolu lohulumende. UDokotela Paulina Sikhosana okuhlangothi olubona ngokuqhatshwa kwabodokotela uthi kukhanya odokotela kabafuni ukuthi bahlale phansi lohulumende kulungiswe udaba lweholo lokunye okuthiyeneyo.
Kuyamele sibahlawulise okuhambelana lemithetho yezisebenzi okuthiwa yi-Labor Act. Ngakho-ke yikho esesikwenza ukuthi silandele umthetho lo wokuthi uma izisebenzi zingabuyi emsebenzini zingavunyelwanga ukuya kuleave, sithathe amanyathelo ngomthetho we-Labor Act.
Ingcweti kwezempilakahle ezimele yodwa udokotela Elopis Banda uthi kumele uhulumende akhulumisane labodokotela ukwenzela ukuthi kulungiswe udaba lokukhalala kwabo umsebenzi.
Amadokotela la ayafuna ukusebenza, bazimisele ukusebenza, bayehluleka ugada izimoto abe emsebenzini. Singasakhuluma okokudla lamarenti. So alobu abantu ohulumende engaboleka imali ukuthi ancedise lapho kungaba ngcono, ngoba nxa kungancediswanga sizalahlekelwa ngabantu abaningi ngelasizayo.
Kukhanya engani kusakude phambili ukuthi kulungiswe udaba lolu ukwenzela ukuthi odokotela babuyele emsebenzini. Ngimele iStudio 7 ngiseWashington DC, nginguGibbs Dube.
Balaleli, kusukela ngoMvulo kusiyafika ngolwesihlanu sizalethulela indaba ezimayelana ngezijeziso zenotho ezafakelwa inkokheli yeZANU PF ngamazwe angentshonalanga. Zafakelwani lezi zijeziso njalo ziyasebenza na? Lalelani inhlelo zama-sanctions kusukela ngoMvulo kusiyafika ngolwesihlanu.
Amabandla ezombusazwe ayehlukene ngemibono kudaba lwezijeziso zenotho ezetheswa iziphathamandla zeZANU PF lamankampani alobudlelwano laleli bandla ngamazwe afana leMelika lomanyano we-European Union. Amazwe angentshonalanga ethesa amalunga eZANU PF izijeziso lezi eminyakeni engamachumi amabili edluleyo ewethesa umlando wokwephula amalungelo oluntu ukuqilibezela kukhetho lokubusa ngodlame. AbeZANU PF labamanye amabandla aphikisayo amancane bathi izijeziso lezi kaziphazamisi labo eziqondiswe kubo kuphela Kodwa ziphazamisa uzulu weZimbabwe jikelele lemizamo kahulumende yokuvuselela umnotho. Ngokunjalo bathi kumele zesulwe. Lo ngumkhosi abazawuhlaba njalo ngolwesihlanu ngesikhathi betshengisela phezu kwezijeziso lezi bebambene lomanyano weSADC. Ilunga leZANU-PF umnumzana Belief Gawule uthi ibandla leMDC yilo elakhankasela izijeziso lezi. Ngakho uthi kumele isiphathamandla zaleli bandla zicele iMelika labe-European Union ukuthi bazesule.
Kambe sure ngabantu abanjani abafuna ukungena embusweni behamba phezu kokuhlupheka kwabantu? Ngabantu abanjani abanjalo? Thiye safunda ukuthi umuntu ulungiselwa abantu, awuzilungiseli wena.
Ugawule uthi bayalubonga uxhaso lweSADC ekuthini izijeziso lezi zesulwe.
Ilizwe noma lingaphansi kwama-sanctions kodwa limele liphile lizidinga indlela zokuphila. I-SADC isisapota amanye amazwe aze-Afrika esisapota ukuthi hhayi ama-sanctions asuswe.
Kodwa isikhulumeli sebandla le-MDC umnumzana Daniel Mologele uthi ukutshengisela ukuqoqwa iZANU-PF wodaba lwezijeziso lo yikudlala nje ngesikhathi. Uthi uhulumende kumele ahloniphe amalungelo oluntu njalo alandele yonke imininingwane eyabekwa yiMelika egoqela ukulwisana lenkohlakalo nxa efuna zesulwe.
Bona ama-sanctions abakhuluma ngawo yindlela yokubalekela iqiniso yokuthi bayihlulekile ukukhokhela ilizwe lethu kakuhle, ikakhulu indaba zonezi eze-corruption. So ama-sanctions they're just a cover up.
Kodwa bathi izijeziso lezi ziphazamisa uzulu ngendlela ezitshiyeneyo. Nanku ilizwe kale nelisi ukuboleka imali kunhlanganiso ezifana labo-World Bank labo-IMF.
Ngamanga luhlaza tshoko ngoba i-IMF le-World Bank zisebenza leZimbabwe okwamanje, azizake zifake ama-sanctions again eZimbabwe. Mali ilandelela okusedabeni, uMinister Mthuli Ncube utshona ethiwa i-IMF le-World Bank ngoba balama-conditions abo okuthi banike ama-loans eZimbabwe. So ngamanga luhlaza.
Abanye abalwela amalungelo oluntu labenhlanganiso ezizimeleyo labo bathi izijeziso lezi akumelanga zesulwe ngoba uhulumende weZANU-PF eqhubeka ngokwephula amalungelo. Omunye waba lombono lo yingcwethi kwezombusazwe uDokotela Brilliant Mhlanga.
Izijeziso lezi azingasulwa, azingasuswa, azihlale zikhona. Ngubani ngo-2019 ongafuna ukuqhubeka esenza amabhizimusi, esenza konke esingathi ngama-dealings omhlaba, amazwe omhlaba wenzayo, esenza labantu abalobomi obunjengobezanu, esenza labantu abakhohlakale njengabantu bezanu abangamasela.
Umhlanga uthi ukubulawa kwabantu libutho kuveza sobala ukuthi uhulumende kamongameli Mnangagwa uzimisele ukuqhubeka ngonyawo obeluhamba ngomuyi umnumzana Robert Mugabe.
Bangababulali okwaziwa nguzulu wonke lomhlaba wonke unje jikelele uyakwazi ukuthi abakhokheli bezanu izandla zabo zigcwele amagazi abantu abafelibela. Umhlaba wonke uyakwazi lokho. Okudanisayo ukuthi sizweke sokukhulunywa kuthiwa abakhokheli beSADC lezinye inkokheli zase-Afrika zithi izijeziso lezi kazesulwe, zona iqiniso zilazi ukuthi abantu bezanu yibona abajezisa uzulu wonke jikelele weZimbabwe. IZimbabwe lamhla ilele yathi bhazalala ngesisu iphelile, iqedwe yibo bona abantu 39 years.
Abalwela amalungelo basola umanyano weSADC besithi kumele ukhuze uMnangagwa achiyane lokwephula amalungelo, hhathi ukumsekela kudaba lokwesulwa kwezijeziso kuphela.
Yebo, yebo, yebo.
Tsakaza muhle okhulumayo ngo Mike Hobe. Ngithanda ukulinxusa kuhlelo lwabatsha olwe The Connection ngo 8 entambama. Namhla sihlolisisa izijeziso zenotho ezafakelwe inkokheli yebadlale Zanu PF ngamazwe angentshonalanga. Libona ngani izijeziso lezi zingasuswa? Umnotho welizwe ulakho ukuthuthuka na? Abafisa ukwengena kuhlelo, thumelani umlayezelo ku WhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Lingasixhuma njalo kuFacebook ekhasini lethu eleVOA Ndebele. Mthokozo omuhle, asihlanganeni kuhlelo The Connection ngo 8 p.m.
Umongameli Emmerson Mnangagwa usefikile kwele Russia emhlanganweni wokuqinisa ubudlelwano balelo lizwe lamazwe akuzwekazi leAfrika oweRussia Africa Summit. Osungulwa kusasa uqijwe ngolwesine. Kambe uqakatheke okunganani lomhlangano ngesikhathi umnotho weZimbabwe ubhidlika. Ustandekile Mhlanga weStudio 7 usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Ummeli wesigodlo seRussia eZimbabwe umnumzana Nikolai V. Krasilniko ubikwa isithi umhlangano lo uzanika eleZimbabwe amathuba okuthuthukisa inhlelo kwezokuthengiselana, amandla amagetsi, imota zokuhambisa, ezokukhulumisana lezomvikela. Kodwa umnumzana Bernard Bekilizwe Ndlovu, ingcwethi ecubungula ezomnotho welizwe, uthi kuza kuba lukhuni ukuthi eleZimbabwe lithole usizo kulomhlangano.
Kambi zaRussia zazikhona ukuthi zisize iZimbabwe naboChina zadlula ezimpini lapho abasiza khona sathola izikhali zalwa le-capitalism sayinqoba although zalisitwalabo zabuya saba ngama-capitalist. Isapoti ayisafani naliyanenti. Amazwe e-Afrika asizwa agcine ehlulekile kodwa ukuthi aqhubekele phambili umbono waboRussia. So lezi zinkulumo nje ezingasoze zilede to anything serious in terms of i-economy yelizwe. Ikonomi yelizwe manje ifuna i-support yamazwe wona lawo esizenze singenandaba nawo i-west. Uzobona kukhunywa kuthiwa kusayina inkalakatha zamadili but give it a year, not even a year. 6 months, it comes down to nothing. You remember ukuthi I think it was last year where Mnangagwa waze wazibiza wathi yena i-Russia ngu-big brother wakhe, yena ungu-young brother we-Russia. Nothing came out of this meeting between yena kanye lokuyani uPutin lo Mnangagwa engazange letholi.
Uthi lanxa amanye amazwe akuzwekazi le-Afrika engasoze athole usizo, awathembelanga kwele Russia kuphela.
So la abanye amazwe sikhuluma ngamazwe angekho understanding, amazwe akhululekileyo, amazwe nawo of course athe support stop sanctions movement. But at the end of the day, the reason why they are doing that shows exactly ukuthi bayakwazi ukuthi even if ikhona i-support e-Russia, it's not enough. I saw the fire nokuthi mayilizwe umhlaba wonke usithi nanti yani ilizwe elidinga usizo uhlangana kusizwana. Ngoba balilimazi ilizwe leli ngesikhathi sabe sabusa lomgabe, although manje bengathi bona babengekho lapho, but bavela balilimaza leli lizwe lifuna ukugezisa mpela, hayi kancane, alifuni ngashiya kuphela.
Lokhu kwenzakala umnotho welizwe ulokhu uqhubeka ubhidlika, intengo yempahla ikhuphuka mahlayana, njalo okunye okufana lesinkwa sokutholakala emkambweni sitha. Izisebenzi zikahulumende ezibalisa amatitshala kanye labodokotela ziphakathi kokukhalala umsebenzi ngenxa yeholo eliphansi, njalo amanye amalunga amabandla aphikisayo akhala ngokuthi uhulumende uyephula amalungelo oluntu. Kodwa uhulumende uthi ulemizamo eminingi ayenzayo ukuthuthukisa umnotho welizwe. Isiphathamandla sebandla lezanu PF umnumzana Joseph Chuma uthi kufanele abantu basebenze ndawonye lohulumende ukulungisa umnotho welizwe ngoba kulabanye abenza ngabomo ukuthi engaphumeleli.
Imizamo kahulumende iqinile sibili, kodwa into emele siyazi ukuthi uhulumende yithi nxa mina lawe singafunanga ukuntshintsha siyenze okulungileyo, whatever uhulumende is doing kuzawela eceleni. We need ukubana sisebenze ndawonye thina lohulumende, ngoba uhulumende yithi thina singuhulumende. You cannot separate the two. Singakujwayela bona kusikubambisise uzabona kuzasihambela ngolunye usuku.
Umnumzana Bekezela Maduma Fuzwayo olwela ilungelo loluntu uthi kufanele eleZimbabwe lilwisane lenkohlakalo ngoba yiso isisusa sendaba.
Akugwethe sibone bantu ukuthi bantu banamba sebegwetwa sebengene nje kanti i-corruption ebhahe kangaka eZimbabwe ebonakala nsuku zonke kwehlile ukuthi kube lo yedwa omkhulu ongikhona nangu umfumira kathi esute kubheyili siyakwazi kungathiwa bheyili kuzezwa wawawa after 5 years sakhohlwa ukuthi vele umfumira kwawabotheli i-corruption kodwa i-90 million whether 90 billion yabogogo enasa ihambile but kuyabe kungena lotholile kade sisizwa sizabe khuluma sifisa ukuthi size sibakholwe lokuthi sibone ukuthi uPresident umnango wakhe uqinisile ukuthi yena uyehlulekile okakade sikukhuluma nje lo mgari wayesijojani esitulwa le-corruption nsuku zonke kodwa bafukamela abantu be-corruption umfumira wayemazi umgaba uthi le-corruption wamxotha emxotheli i-corruption umnangagwa wambisela so asiyindawo kuyafanana nje sibhoda one ndawo nje
kusenjalo iqula labo somabhizimusi abavela e-China libikwa liselizweni ngenhloso yokusungula umsebenzi lamanye amankampani eZimbabwe kuhlelo lwe-special economic zones lapho okwakhethwa izigaba ezingasetshenziswa ukusungula inhlelo zokuthuthukisa ilizwe. Izigaba lezi zibalisa iHarare, iMutare, iVictoria Falls, iBeitbridge kanye ledolobho lakoBulawayo lapho iqula leli elikhangelelwe ukufika khona kusasa ngolwesithathu.
Abo manyano wa mabandla aphikisayo kwele Botswana owe Umbrella for Democratic Change bathi sebeme ukusebenzelana lequla leSADC elizeqapha ukhetho oluqhutshwa kusasa ngoba bengemukeli umkhokheli waleliqula onguphathi ntambo obona ngobudlelwano beZimbabwe lamanye amazwe umnumzana Sibusiso Moyo yena abathi sebethole imibiko engemihle ngaye ephathelane lokuqilibezela okubikwa kwabakhona kukhetho lweZimbabwe. UBenedict Nhlapo usibhalo ludaba.
Emhlanganweni labezindaba oqhutshwele libandla eHabron kwele Botswana, iziphathamandla zalo zithi zikhathazeke kakhulu ngezinto ezinenge ezingahambi kuhle kulolu khetho. Okhokhele zokuxhumana phakathi kwebandla le-UDC loZulu, umnumzana Moyeti Mkhwasa, uthi usizi ukuthi sebelahlekelwe lithemba lonke lokuthi iqula leSADC elizoqapha ukhetho lizawenza ngokuhlonipheka umsebenzi walo. Ushubo lukhulu uthi ngumphathi ntambo obona ngezobudlelwano beZimbabwe lamanye amazwe umnumzana Sibusiso Moyo.
We have information that does not augur well for the head.
Sesithole imbiko ekhombisa ubudlelwano obukhulu phakathi kukaMoyo lenhlanganiso eyasiza ukuqilibezela ukhetho eZimbabwe.
Isizalwane seZimbabwe umnumzana Gretman Khwebu uthi uyavumelana kakhulu lombono webandla le-UDC ngodaba lukaMoyo.
Kambe yona leSADC iyenzani uma izathatha umuntu wekhu ithi sikhokhelele ezama ngazo zonke indlela ukuthi abantu bahlukumezeke behlale besesaba ukuze iqembu lakhe lezana uPF lihlale liziphethe esidukwini okhomba ukuthi yini engemehlula ukuthi enze ukufana eBotswana ngithi vele abamyale uma ukhokhela ukhetho kathembakali vele lobaba
umkhokhelo webandla leUDC umnumzana Dumaboko uthenye izinto abazayisukumela phezulu nxa bengangena kuhulumende yikuncedisana leZimbabwe ekuvuseleleni umnotho wayo. Uthi bazadinga amabhizimusi abangabambisana lawa leZimbabwe okufana lokuthi iZimbabwe imbe amatshe ohlobo lwe-nickel iwathumele eselephigwe eBotswana ayephekwa khona. Ngalesi sikhathi besancedisa iZimbabwe ukuvuselela umnotho wayo uthi kuzabe kule ndaba ezinhle kwabeZimbabwe abafuna kuzosebenza kwele Botswana.
On the model that we propose as the Umbrella for Democratic Change, we will develop this economy in such a manner.
Thina singangena embusweni asizukuchitha imali sibuyisela amaZimbabwe angene kuleli emuva. Kodwa sizathumela amabhasi ayebadinga bazosebenza kuleli.
Because there would be enough jobs here for them and enough for Botswana.
Imizamo yokuthola kuphawula kwequla leSADC ngalolu daba ibingakaphumeleli. Kodwa ke ngesikhathi iCommission izozethula kwele Botswana. Umnumzana Moyo wazichaya indiva insolo zokuthi iZimbabwe ingene njani kuqula labazobheka ukhetho yona ingelambali enhle ngezokhetho.
We are guided by the AU.
Emsebenzini wokuqapha ukhetho silawulwa imithetho yezokhetho e-African Union, e-United Nations, le-SADC
guidelines on observation elections.
Umnumzana Boko uthi okuzokuqula inhlupho ezibhekanele Africa yonkana yikuthi intsha isukume ithathe intambo zombuso hatshi ukuthi ivume ukucandelwa ikusasa yilabo abangalandaba.
Kwanele mthwakazi olivalelisayo ngontungamilinkomo.
Si
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.